amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthaka zomuhle olamukela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 13 kuzibandlela 2020 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Loba singazibanikela abaseChina. I-challenge ukuthi ipolicy yeChina kudla bona kulokuthi lasibize ngoba ngananzelela ungazi banike ngithole lebhara leChina labasebenzi abavele eChina esiyasala sikubambile isikhathi esiningi yinto abayenzayo lesikweleti kodwa kunabenefit engathi iyabonakalayo.
Umongameli Mnangagwa umise njalo ikhefu lakhe namuhla waphindela emsebenzini ukuyahlangana lomphathi ntambo obona ngobudlelwano beleChina lamanye amazwe bekhulumisana ngoncedo lwemali oludingwa iZimbabwe.
Kunobunzima obukhulu kakhulu kazi ngoba izikolo ziyavulwa kade zihlweziwe izikolo okumangalisayo okuthi vele nemali yakhona abazali sinje vele kankulu athenelisi nithoda kuzobuya ngapha emsebenzini ngasingayemsebenzini ye baqinisile futhi ngoba bakulayo phela abantu zuzayo.
Abantwana abafunda emabhoarding babuyelile ezikolo namuhla ngesikhathi ababalisi beqina ngokuthi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa ngoba bengelamali. Umahlulo omkhulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ukusemthethweni umsebenzi wemithethwandaba lonyaka esola udlakela lweziqliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wephule ikhefu lakhe okwesivili waphindela njalo emsebenzini ukuyahlangana lomphathi ntambo obona ngobudlelwano beleChina lamanye amazwe. Umnumzana Wang Yi bekhulumisana ngenhlelo ezijiyeneyo ezigoqela uncedo lwemali oludingwa iZimbabwe. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uthi uhulumende ucele imali yokuqhuba inhlelo zentuthuko eziyisithupha phansi kohlelo lukahulumende weChina olokuphathisa amazwe asathuthukayo ole Road and Belt Initiative. Kuwengeze wathi uMnangagwa lomnumzana Yi bakhulume njalo ngokwakhiwa kwesitichi esitsha esokuphehla amandla kagetsi esebhathoka Hydroelectric Project. Umsebenzi lo waphiwa inkampani yakweleChina leMelika njalo ngeseZimbabwe leZambia. Zinengi inhlelo eziqhutshwa nguhulumende weChina eZimbabwe ezigoqela ukwakhiwa kwemigwaqo lamagceke endizamchina. Kodwa abaningi bathi akulalutho olukhanyayo osolwenziwe ngamaChina oluthuthukise impilo kaZulu lelizwe selokhu uhulumende weZimbabwe waqinisa ubudlelwano bakhe leChina kwezamabhizimusi ngesikhathi kusabusa umuyi umnumzana Robert Mugabe. Wokuhlaziya lolu daba siqhume incwadi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Loba singazibanikela abaseChina i-challenge ukuthi ipolicy yeChina kudla bona kulokuthi lasibize ngoba ngananzelela ungazi banike ngithole lebhara leChina labasebenzi abavele eChina esiyasala sikubambile isikhathi esiningi yinto abayenzayo lesikweleti kodwa kunabenefit engathi iyabonakala edlula khonokho njalo ngakhangela okwenzakale eZambia. Yikho safunda khona ngekudlelana namaChina azasakhela yonke into esiyifunayo asenzile konke kodwa asila into esingathi singayibamba esinceda siya phambili. So ubudlelwano leChina yes I think basinga tena skatsempi singathi ngabantu ba right kodwa uthi ngaba lo benefit eyakachana hayi asiyafiki ukuthi kwanise lo wakwenelisa ukunegotiate ngendlela ezinjalo bona ukuthi negotiation vele basi nolonga nazilela njalo ukuthi bona ama company labo akakhulumeni asebenza njengama private company sina labo zananzilela ukuthi sihambeza negotiate singukhulumeni kodwa sinegotiate into ze business and ngakhayela ukhulumeni wethu asithi kana asikill noma capacity yokunegotiate ama business transactions endleleni lawo isikhathi esiningi ukwenza sicine silule.
Kodwa uhulumende uthi kunengi esikutholayo kwele China nanku liyasilungisela imigwaqo amagceke endizamchina lezinye inhlelo ezijiyeneyo ezigoqela ezokuphehla amagetsi.
Yebo bazasiyela bese sizivela into esithi infrastructure development. Kodwa siyabe kuyisikweli zaso benefits lesi sikweli. Oqakathekileyo ukuthi sikhangele isikweli esikhiphileyo njalo isikweli esilento ehlalayo. Singakhangela ngemuva lapha into ezivele China kulesikhathi eside ukuthi esithe akuhlali so kuze sibe lokuthi siyakhangela loba silok easy loba sizalwa neChina kuze sidinge okuyinto okulokuncedo loba okulokuthokoza ilizwe than ukuthi kuloko sithi abangani bethu beChina abangani bethu beChina.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abantwana abafunda emabhodingi babuyelile ezikolo namuhla ngesikhathi ababalisi beqina ngokuthi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa bekhonona ngeholo eliphansi. Kanti njalo abazali labo besithi babhekane lobunzima bokuhlawulela indleko zesikolo ezigoqela amabhuku, ama-school fees, ama-uniformu lokunye. Izisebenzi kunhlangothi ezijiyeneyo zithi zilakho ukukhalala umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi. Uhulumende wehluleyile ukuvumelana lezisebenzi zakhe kudaba lweholo emhlanganweni oqhutshwe ngolwesihlanu. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Jafet Moyo. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ezCTU lo mnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee kanye labalandeli veStudio 7. Umoyo usungula lingxoxo.
Izisebenzi sezisehluleka okuya emsebenzini ngendaba yokuthi iholo phela selisalele ngamuva okumangalisayo. Imali le abathi basinika yona abathi liholo nangamaphepha nje aphephukayo kawathengi lutho. So kube nzima ke abantwini abaningi ukuthi bekwanise ke kunceda imuli zabo. Sibona abaningi behluleka ke ukuthi kuthole ke ukuncedwa ezibhedlela. Abaningi behluleka ke ukubusela abantwana babo ezikolo. Abaningi sibili sibona lapha sebelala emathraki behluleka ke ukuthi baye emsebenzini bethenduke ezindlini. Kuba lokunzima ke ukuthize ebantwini abaningi. So akusimangalisi ke nxa izisebenzi ke kuma-sectors amaningi zisithi hayi ongakhaliyo ke ufela embelekweni. Akusimangalisi ukuthi izisebenzi zingala umsebenzi loba nini nje.
Lo baba uJoseph Chuma webandla leZANU-PF,
impambaniso eyenzakalayo ukuthi sisuka ku-US dollar abantu behola nge-US dollar singena ekuholeni izindola asilungisanga kuhle ingathi ngemali yethu ukuthi sithi mhlawumbe umuntu obehola $500 okwamanje kathesi sokumele ahole malini ngezindollars khona phana sakhuthi gaja banikazi bamakhampani asilungiseni khona kwabona i-profit margin yethu esesiyithola siyirethile ngama-120-25 khona kanti abasebenzayo laba wayi singabaredelanga labo ikhono yabo ngama-120-25 ukwenza ukuthi kufanane phela wasungaba njalo akula muntu ozakhala about anything at all.
Yes, yokubaba uSibasa Chuma.
Mfowethu, ngokusho iqiniso kunobunzima obukhulu kakhulukazi ngoba izikolo ziyavulwa kade zikweziwe izikolo okumangalisayo ukuthi vele nemali yakhona abazali siyindivele kankulu ukuthi athi yenelisi ukuyithola kuzobuya ngapho ezisebenzini ngasingayimsebenzini ye baqinisile sithi ngoba bakula utophela abaluzuzayo bakula abazange bakhwezele iholo.
Asithathe ke umama ubagajidzane
owamntwana uyedwa esecondary kodwa-ke nginabanye abantwana engaba-adoptayo abangu-3 ngazishiye ngezinye intandane recently emazikini ngambalwa ezizabe zise-primary ezimbili so ngizaba-adoptha senzaba nabantwana bangu-5 aso bami naba abanye engibabalayo owami uyedwa into engizisha ubuhlungu yona leyo ukuthi bakhona abantwana abangasoze bathole abangaba-adoptha babancedise esikolweni kanti futhi loba-ke sebencedisile esikolweni kuzakuba lokuthi amatishakaso zabuyele emsebenzini okuyinto ebuhlungu kakhulu ematisheni lasebantwaneni laba abangeke benelise ukuthi babhadale i-school fees kanti-ke mina ngikugqugquzelayo ebantwini bakithi ukuthi uma kuvuma bakhona abantu abathungayo phakathi kwethu singabantu basemathebeleland abantu abathungayo bona banakasisondeleni kibo nxa kuthengwa amalembu kuthengeni amalembu bathungele abantwana ama-uniform.
Labo ngabanye babantu abaxoxelo Gibbs Duve we-Studio 7 kuhlelwa esilethu lela lona enkundleni ye-Facebook Always Zimbabwe Today asixoxeni ekhasini lethu le-VOA Ndebele. Umahluli omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba namuhla usole udlakela olwenziwa izigebengu ezidume ngokubulala abembi begolide ezihlome ngembemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi esithi imithethwana laba kayisoze ivumele ubukliwi lobu buqhubeka. Umalaba wethu le amazwi lanamuhla emkhosini wakusungula umsebenzi wemithethwandaba lonyaka. Izikliwi lezi sezibulele abantu abanengi abagoqela ipolisa njalo zahlasela endaweni ezichiyeneyo ezilemigodi yegolide ezigoqela enhla lasezansi yemandebeleni eKwekwe eKaloma lakwezinye indawo. Umalaba ukhuthaze njalo inhlangothi ezibona ngokulondolozwa komthetho ukuthi zibambe iqhaza ubugebengu lobu buqedwe. Uphinde wachothoza abatshutshisi ngokwehluleka ukuphenya kuhle amacala enkohlakalo esithi lokhu kugcina kubangela ukuthi imithethwandaba yehluleke ukuvalela izigebengu. Nanka amazwi kamalaba.
May I assure the nation that the courts stand ready to decisively deal with those accused of these offenses in accordance with the law. Special courts to specifically try the cases.
Ngithanda ukwazisa uZulu ukuthi imithethwandaba izimisele ukuthetha amacala alabo abetheswa amacala anje ilandela imithetho yelizwe. Sokulemithethwandaba elizweni lonke jikelele ekhangelane nalawa amacala. Ngikhuthaza bonke abakhangelane lokulondolozwa komthetho ukuthi bahlanganisa amakhanda kuqedwe udubo lolu. Abagcini bomthetho ngeke bahlale nje babukele izigebengu lezi zihlukumeza uZulu ngendlela enje.
Gangs have the potential to create anarchy if they are not quickly neutralized.
Lawo ngamazwi kamahlulo omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba. Sibuze inqwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana ukuthi uthini ngamazwi kamalaba.
Kuyinto enkulu kakhulu lokho kuphawulwe ngumphathi ntambo omthetho ngaseZimbabwe laba. Ngoba ezweni elilomgunyathi lokho abathi corruption elilokudlelezela endleleni okubuswa ngayo. Sebekwazi abomthetho amapolisa abachuchisi labo bonke nje abaphethe umthetho ukuthi bawabulale amacala alabo abaphethe amandla ngokuwatheka imboza bawahambisa emthethwandaba amadokhethi engaphekwanga kahle engahlanganiswanga kahle. Kuyinjongo yabo ukuthi lawo macala achithwe ngoba kuhanjiswe indaba engavuthwanga emthethwandaba. Ngakho nxa ekhuluma kanjalo usiphatha amandla utsho into ekhona eyazakalayo lasemhlabeni ukuthi ngasuthe wenza icala ungangifumbathisa ungencenge ngalokho ongincenga ngakho. Ngiyakhona ukuyipheka imboza emaphepheni lakumadokhethi laphana ukuthi nxa lingena nje ekhothi bahle banjani balichithe. Sokuzabonakala ingani hayi umthetho wenziwe kodwa umuntu wakhululwa kodwa lithekwe ngendlela yokuthi lichithwe. Ngako kukhulu ukuthi kukhangelisiswe khona kuyani ukuthi kathi laba abaphethe amandla bawasebenzisa kubi kanjani amakhodi imthethwandaba le ngoba siyabona ayasetshenziswa amandla ekubophiseni lekukhululeni abantu.
Umongameli Mnangagwa laye uke wasola abachuchisi kumaviki asanda kwedlula esithi ziningi izigebengu esezikhululiwe imithethwandaba amacala achithwa. Njengoba ekhulumile uMnangagwa uMalaba la yakhuluma kukhona na utshintsho esingalubona.
Inkinga kababa uMnangagwa singathi thina inkinga yesima kanjani. Ubaba uMnangagwa enjana engathatha isihlalo sokuba ngumongameli kukhona ade yikho kukhona ade kwenza kukhona aziwa ngakho ezweni laseZimbabwe. Ngokubona kwami imvelaphi yakhe lesima kanjani kakhe simenza abe buthundu nxa emile phambi kwabantu ekhuluma ngendaba efana naleyo ngoba imvelaphi yakhe lesima kanjani sakhe. Ngesomuntu okumele ukuthi ngalaye sowake wabonakala esekhodi ephendula imibuzo ethile ngendaba zokubulawa kwabantu ngegugurawundi ngendaba zamashurugwi lawa aphethe amahloka ehambe egamula abantu. Kuyazakala emphakathini waseZimbabwe ukuthi ke lebutho kona phana eMidlands akade sebenza lalo ebelivikela imigodi engekho emthethweni yokuphandwa kwegolide esesibona ke lelo butho selithuthuka seliphamuka selibizwa amashurukhi. Ngibona ingani kalamlomo ekuthini ngakhulumela indaba zokuthi umthetho uqhutshwe kanjani kweZimbabwe.
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwele South Africa. Live Talk lamhlanje sikhangela inhlupho esibhekane labazali ababalisi labantwana ngesikhathi kuvulwa izikolo kusasa. Tumelani iWhatsApp kumbe iText message kunombolo ezithi 001 465 0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Kwezi vela kwamanyamazwe ngamafichane. USenator Bernie Sanders webandla lamademocrats eMelika ubikwa ekhokhela kumncintiswano wokudinga usekelo lokumela ibandla lakhe kukhetho lukamongameli weMelika oluza kwenziwa lonyaka. Sokusele insuku eziphansi kwenyanga ukuthi luqale ukhetho lwama-primaries kubandla lamademocrats. Umlawuli wetale lephalamende eMelika unkosikazi Nancy Pelosi ubikwa ethe uza kusa amaphepha okuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump etale lesenethi kunsukwana ezilandelayo. Inkokheli yamabandla achiyeneyo abumba uhulumende wakwele Libya ikhangelelwe ukuhlangana kusukela lamhlanje kwele Russia kunkulumo zokuzama ukuletha ukuthula kulelo lizwe. Ele eLibya galilakho ukuthula selivelo dlakela kusukela kubulawa owayengumongameli uMuammar Gaddafi. Umumo ubikwa ungakaguquki kangako ezibhedlela zikahulumende ngoba kulokhe bebalutshwana abagulayo abathola usizo lanxa inani labodokotela asebebuyelile emsebenzini ngeva kokukhalala umsebenzi okwenyanga ezedlula ezintathu selikhuphukile kancane. Kubika intatheli zendaba yethu uMavis Gama.
Izigulane ezibhedlela zikahulumende ezinkulu, iHarare Hospital leParirenyathwa Group of Hospitals, bakhala ngesiphatho abasitholayo. UFirst Chisora ngosakhulayo oleminyaka engamachumi amabili yokuzalwa walethwa esibhedlela seHarare Hospital ngontulikazi nyakenye evela eKaroyi ngemva kokutholakala elomkhuhlane wamathumbu odinga ukuthi ahlinzwe. Ngemva kokuhlinzwa, uChisora wafakwa okungumgodla osiza ekukhipheni ingcekeza esiswini sakhe okubizwa ngokuthi yi-colostomy bag, wona okumele ukhitshwe ngemva kwesikhathi bese kuvalwa isikhala esavulwayo.
Anzibarukudiwa TPN.
Kuthi kivalwe leli ngceba bathi kudingakala i-TPN, ama-total parental nutritions. Okwenza ngibe lokhu ngikulesi sibhedlela yindaba yokuthi mina anganelisi ukuwathola. Bathi angatholakala ngiyahle ngivalwe bese ngibuyela ekhaya. Inkinga yokuthi akekho ongangisiza ukuthi ngiwathole. Abesibhedlela bona bathi kabalawo lawo ma-total parental nutritions akhona.
UChisora uthi lokhe egcinwe esibhedlela ngoba eswela imali yokuba enziwe isigaba sesibili sokuvalwa kwenxeba elavulwayo. Uthi kungenxa yokuswela leyo mali elokhe esesibhedlela seHarare Hospital. Ukhala njalo ngokuthi akala muntu owanelisa ukuzambona esibhedlela. Uyise wabhubha kudala unina engenelisi ngenxa yokuswela imali yokuhambisa. Esibhedlela seParirenyathwa bekulesimo esehluke kweseHarare Hospital. Abagulayo betholiswa usizo kusiya ngokuthi ulomuntu omaziyo na osebenza khona loba isihlobo. Osakhulayo uDavid Rugare ngomunye wabagulayo obezedinga usizo esibhedlela seParirenyathwa Group of Hospitals. UDr. Aspect Jacob Maunganidze, esinye seziphathamandla esibhedlela seParirenyathwa Group of Hospitals, ulandisa kabanzi ngesimo esisezibhedlela zikahulumende.
On the ground, obviously, our services are not desirable. They are not.
Akula lutho lwenzakalayo. Odokotela bakhona kabakho. Kade sibalindele ukuthiwa bayeza kodwa bengavuyi. Akekho osiza abantu. Kunzima kakhulu kithi ngokunye kwalokho okunzima. Ngabe kuthiwa bayasiza abantu baphange babuyele emakhaya. Abatholakala bele nkinga ezidinga ukuba bagcine esibhedlela balaliswe.
And offer better service.
Enye ingcwethi kwezokuhlalisana kwabantu lezombusazwe uMnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kubuhlungu lokho osekusenzakala ezibhedlela zikahulumende.
Kuyesabeka okusezibhedlela. Lokho okuthiwa nguhulumende angivumelani lakho ukuthi sokulobungcono. Abantu lokhu behlezi bebhekane lamadokotela. Amadokotela aswela izinto zokusebenzisa ezibhedlela lapha. Amanesi akala lutho lokusebenzisa ezibhedlela lapha. Kodwa uhulumende ngakolunye uhlangothi uthi hayi abantu ababuye sokungcono. Lokhu akuhambelani ngisho lokwenzakala ezibhedlela lezi.
Okudanisayo uMancitshana uthi nguhulumende ongazihluphiyo ngokulungisisa lesi simo ekhetha ucatsha ngodaba lwezijeziso zomnotho ezabekelwa ezinye zenkokheli kahulumende kungekho akwenzayo ukujezisa abatholakala bechaphaza imali.
Singakhangela njalo ukuthi imali efunakalayo kulezi zibhedlela uhulumende uyabe sithi kalayo ukuthi izinto zibuyele kanye emgwaqweni wazo. Kodwa ubusuthola omunye umkhulu wabo ebothela ukuthi untshontshe $20 million. Lokhu kuyethusa ukuthi izibhedlela ezingaki ebezizasukunyiswa yimali le. Ngalokho angiboni ukuthi okuthiwa nguhulumende kuyinto eliqiniso ngoba badlala umacatshelana nje labantu, badlala umacatshelana labantwana beZimbabwe ngendaba yezimpila kahle.
Kodwa umqondisi wohlangothi olubona ngokuvimba ukuqhamuka kwemikhuhlane lokwenqatshelwa kwayo kugatsha lwezempila kahle, uDr. Portia Mandangazira, uthi benza konke okusemandleni abo ukusiza uZulu.
Parizvino tingati zviri kushanda ndezviri.
Esingakutsho okwamanje yikuba izibhedlela ezisebenza ngcono ngezama-district amakilinika lama provincial hospitals. Kodwa ukusebenza kwama central hospitals kwehlile kakhulu nxa sikhangela amanani akuma report alethwa kithi. Sehle okwedlula i 70% nxa sikhangela abaza ezibhedlela. Kusitsho ukuba balutshwane kakhulu ababonwa ngodokotela kulalabo esandise ukubabona besizodinga usizo kuma central hospitals. Lokho kutsho ukuba uduwo lusasekhona sibili
ngathina sibona kuma central hospitals.
Ekwethekeleleni okwenziwe iStudio 7 ezibhedlela zombili eParinyathwa leHarare Hospital bezivaliwe ezinye zendawo zamawards lapho kumele kulaliswe khona abagulayo ngesikhathi beselatshwa okuveza sobala ukuthi umumo lokhe ungamanga kuhle kwezempila kahle elizweni. Odokotela abasanda kugqiba izifundo baqale ukukhalala umsebenzi ngenyanga phose ezine ezedluleyo. Abanye babo abalutshwana baphindele emsebenzini kodwa iningi lahle latshiya kumbe ukuxotshwa umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezemidlalo namhlanje, umqeqeshi umsekeli kamqeqeshi weqembu lenguqu le-FC Platinum uLizwe Sweswe setshayele ihlombe abadlali bakhe ngemva kokuthola umklomelo wabo wakuqala kumncintiswano we-CAF Champions League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-FC Platinum lithole umklomelo walo wakuqala ngemva kokuba ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu le-Al Ahly elakule-Egypt ngomgqibelo wedluleyo. Bekungumdlalo walo wesine kumncintiswano we-Total CAF Champions League. Iqembu le-FC Platinum njalo belinqotshwe kuyo yonke imidlalo emithathu ebeliyidlale phambilini. Leli qembu lihlohlelwa ngumgadli walo omutsha uStanley Ngala, yena obedlalela iqembu le-Manchester Diamonds nyakenye njalo uthengwe kuqembu elifanayo ndawonye lomdlali wenkabeni yenkundla uLast Jersey laye odlale kuhle kakhulu ngomgqibelo. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi abafana bakhe badlale kuhle kakhulu ngomgqibelo njalo indlela abadlale ngayo itshengise inqobela phambili enkulu nxa kulinganiswa lemidlalo yabo yakuqala.
Abafana baphushe kahle. I think umehluko bekuyikuhlohla. Sibe sidlala kude sibili but into ukuthi sihlohle ingathi ngekho so sibone isithuba sizama ukuthi sihlohle abafana babili abathathu. And ngenhlanhla ewona khona namhlanje ihle wahlohla. I think so create my chances, but it is still the match.
Impumela yangomgqibelo itsho ukuba amathuba eqembu le-FC Platinum awokudlulela kwisigaba esilandelayo awasekho ngoba lisalelwe yimidlalo emibili kwisibaya sikagroup B, okutsho ukuba lanxa lingaze linqobe lingenelisa ukubuthelela imiklomelo eyisikhombisa kuphela. Ngomunye umdlalo wesibaya sikagroup B odlalwe ngempela viki edluleyo, iqembu le-Al Hilal elakwele-Sudan linqotshwe nge-1-2 ngele-Etoile du Sahel elakwele-Tunisia. Limpumela itshe iqembu le-Etoile du Sahel lihlezi phezu kwengalane elile miklomelo ithoba munemunye ngemva kwemidlalo yemine. Endaweni yesibili kule qembu le-Al Ahly lona ele miklomelo yisikhombisa ngemva kokudlala imidlalo yemine, kuthi ele-Al Hilal lihlezi endaweni yesithathu le miklomelo yesithupha lalo ngemva kokudlala imidlalo yemine. Imidlalo elandelayo yesigaba sikagroup B izadlalwa inyanga kazibandlela isisiyafika emaphethelweni lapho iqembu le-Al Ahly elizamukela khona ele-Etoile Sportive du Sahel kungolwesihlanu mhlazi ngamashumi amabili lane, kuthi ngomgqibelo mhlazi ngama amabili lanhlanu iqembu le-FC Platinum lizanqikilana lele Al Hilal. ULizwe Sweswe nguye obeziphethe esidukwini ngomgqibelo owedluleyo, kodwa kumidlalo ezayo iqembu le-FC Platinum lizabe seliqeqetshwa ngumqeqetshi oyisizalwane selizwe laseHolland uHendrikus Peter de Jong, yena obesebenzela iqembu le-Highlanders nyakenye. Ngiyimele iStudio 7 ngikobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga ukuziphetha ezosuku, sikhangele ebezihamba phambili. Umahlulo omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba uthi imithethwandaba izabamba izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashirugwi ngesandla esilukhuni. Abantwana bafunda emabhodingi babuyelile esikolo namuhla ngesikhathi ababalisi besithi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa, kanti labazali labo bekhala ngemali. Umongameli Mnangagwa wephule ikhefu lakhe namhla wahlangana nalo mphathi ntambo obona ngobudlelwano beChina lamanye amazwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.